So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngesonto mhlaka 31 kuMfumfu 2021, Mokete Dube. Ngendabeni zethu namhlanje, uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe.
Umkhuhlane lokhona i-COVID hayi uthulisile lapha emaphisa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzafika namuhla eScotland emhlanganweni we-United Nations Climate Change Conference.
Uzahamba emhlanganweni we-COP26.
Kulabanye abalungiselela ukutshengisela emigoqweni eScotland lokhonana ngokwenziwa nguMnangagwa lohulumende wakhe eZimbabwe.
Siyabe sitshengisela ngokuba khona kukapresident weZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa. Sizabe sitshela umhlaba wonke ngobubi buka-Emmerson Mnangagwa.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizokuzwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Bathi bafika phose amathumi amathathu 28 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Lubika ukuthi bedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,677 asebebulewe ngumkhuhlane lo selokhu waqhamuka nyakenye kweleZimbabwe. Luthi asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela umkhuhlane we-COVID-19 bedlula izigidi ezintathu 3.3 million, kuthi sebehlatshwe esibili labo bedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.6 million. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzafika namhla eScotland lapho zangena khona kusasa umhlangano omkhulu ohlolisisa ukudumala komkhathi we-2021 United Nations Climate Change Conference kumbe i-COP26. Umnumzana Nick Mangwana unobhala wohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko ubike enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuba uMnangagwa usuke eZimbabwe ekuseni elubhekise eGlasgow. Engakasuke eZimbabwe, uMnangagwa utshele abalandeli bebandla leZANU-PF emhlanganweni we-Annual National People's Conference ukuba ulakho ukuhlangana lomnumzana Boris Johnson okhokela ilizwe leBritane labanye.
I travel to Glasgow, to United Kingdom. After over two decades, after more than 2 decades have passed without Zimbabwe leadership going to the United Kingdom.
Ngizahamba emhlanganweni we-COP26. Lokhu ngokuqala ukuba inkokheli yebandla leZANU-PF ivunyelwe ukuya e-United Kingdom phakathi kweminyaka eminingi kakhulu. La ngamazwi kaMnangagwa athathwe kumabonakude ngumsakazo we-ZBC esemhlanganweni webandla lakhe eBindura. UMnumzana Monet Xavier Zabare okubandla leli eBritane uthi sebemelele ukwamukela uMnangagwa.
We are looking forward to receiving His Excellency President Emmerson Mnangagwa as ZANU-PF UK. Everything is ready for him in terms of support and showing solidarity.
Sinabebandla leZANU-PF simelele uMongameli Emmerson Mnangagwa. Sizimisele ukumsekela ngesikhathi esemhlanganweni we-COP26. Siyawuthakazelela umsebenzi wakho uMongameli. Sikumelele lapha eGlasgow.
Glasgow COP26.
Kodwa kulabanye abathi eBritane akumelanga livumele uMnangagwa ukuba ethekelele ilizwe leli ngoba wephula ilungelo loluntu. UMnumzana Panyika Karimanzira okuhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe uthi bazatshengisela eGlasgow kusasa langolwesibili bekhonana ngokwenziwa nguMnangagwa eZimbabwe.
Siyabe sitshengisela ngokuba khona kukapresident weZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa. Sizabe sitshela umhlaba wonke ngobubi buka-Emmerson Mnangagwa obubalisela iGutrahunti igenocide ayenza eZimbabwe, okubalisela ukubulawa kwabantu abaningi eminyaka edlulileyo, ebebulawa ngenxa yakhe yena uMnangagwa lakathesi lokho kuqhubeka phambili lokuhlunguluzwa kwezizalane zeZimbabwe konke le corruption konke lokuthi khona vele ilizwe alimanga kuhle
kusenjalo ingcwethi ezibona ngokudumala komkhathi kanye labalimi bavumelana ukuba ukuguquka komkhathi sokuhlukumeze uZulu eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UMnumzana Washington Jakata, umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokwenzakala emkhathini, uthi abantu bathwele nzima emhlabeni wonke jikelele ngenxa yokhudumala komkhathi okubizwa ngesilungu ukuthi yi-global warming. Uthi ngakho-ke uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa eScotland luqakatheke kakhulu.
It is extremely important for the president to participate in this climate change conference to really support the cause of Zimbabwe and to showcase that Zimbabwe is moving along the lines of the global pathways of going green and to ensure that we also put across our message in terms of mobilizing our resources for climate change adaptation in the country.
Ukuqakathekile kakhulu ukuba umongameli ayingena la emhlangano we-climate change ukusukela ukuphathelana lele Zimbabwe kanye lokubonisana ukuthi le Zimbabwe lenza lokho okumele likwenze ukusebenzisa ezinye indlela zokuthola amandla kagesi kanye lokwazisala umhlangano endabeni lokubuthaniswa kokudingakala okumelane lenguquko kwezomkhathi.
UJakata uthi ukugudumala komkhathi kukhathaza abantu abaningi kakhulu eZimbabwe.
Droughts are becoming more and more in the country, and the time has come for us to ensure that we implement various strategies to cope with these droughts, including expansion of our irrigation capacity, as you've seen the government efforts.
Izihlakala zokoma lokho zisanda elizweni, kungakho sesifikile isikhathi sokuthi sibona ukuthi sisebenzisa njani indlela ezihlukeneyo okumelana nalokhu kuma okubaliselwa ukuqhelisa indlela zokutheleza, njengoba libonile nje imizamo kahulumende ukuthi uzinikele okungakanani kulokhu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Everson Ndlovu ofundisa okumayelana lobunzima obubhekane loZulu kumbe i-disaster management ekolijini le-National University of Science and Technology.
Kakhulukazi kithi lapha eZimbabwe esinabantu especially sitting ama family farmers emakhaya ethu, emakhaya as in the rural areas, esingakwazi ukuthola i-climate information ngesikhathi esihle. Abalimi emakhaya sebehambe balahlekelwa izifuyo ngokusweleka kwamanzi. Kusithi kunjalo abaningi futhi sebehambe bayekile completely ukulima, sebemele ukucela ukudla kuphela benikwa zinhlanganiso zimizi eziphathisa abantu.
UNdlovu uthi uguquka komkhathi kuphazamisa njalo umnotho kaZulu kanye lowelizwe.
Ukulahlekelwa izifuyo zabo, ukuswela amabele, indlala emangalisayo, kakhulukazi ukuswelakala kwamanzi. Nxa lithelelana izulu lakhona kuba lalokho esithi ngama-mid season droughts.
UMnumzana Dumisane Nyoni okuhlangothi lukahulumende olukhangelane labalimi olwe-Agricultural Extension Services uyakusekela lokhu esithi bathwele nzima abalimi ngokukhudumala komkhathi.
Ukuswela ukudla kubuye kudale ukuthi kungahlaleki emakhaya, yikho uzathola ukuthi olutsha lugcina lusiya emadolobheni kumbe emazweni asigombolozeleyo lesiyadinga amathuba emisebenzi. Lokhu kubuye kwenze sisilele amandla esikuthi ngesilungu yilabor yokusebenza la ngomnyaka lapho izulu likhona, siyasilela amandla okusebenza ngoba sokusele abantu abadala kuphela ekhaya, kungasela abantu abatsha abalamandla ukuthi benze imisebenzi esiyabe sikhangelele ukuthi yenziwe.
Ukuguquka komkhathi uNyoni uthi kuqhubeka kungenisa abantu kundlala engapheliyo minyaka yonke.
Izifuyo yiyo ibhanga yethu. Nxa ukudla sikulime sathola okulutshwana, singena esibayeni sithengise, sigalisela inkukhu, imbuzi, sigcine sithengisa inkomo ukuze sizuze imali yokuthenga ukudla.
Abalimi bavumelana lengcwethi lezi besithi kumele umhlaba wonke jikelele ulwisane lokuguquka komkhathi. Omunye wabo ngumnumzana Tapson Cheda ohlala emachecheni esabelweni seMathebeleland South.
Unjenje la manzi asehlupa abantu behambela manje unatha somuthi kuyenatha njengathi khona apho somuthi abantu baye lapho kula madamu khona vele asehanjelwa sibi la manzi vele nje bekumuthi ngabe ngalesi sikhathi sesilimile amazambane sephansi sehlanyelwe kusaya usafika kuDisemba lesikuvele sokuphakathi kwehlobo kodwa nje sokutshintshile sesesize silime kuboDisemba khona.
Akwaziwa ukuba inkokheli yomhlaba wonke jikelele izaphuma lani emhlanganweni lo eScotland okunganceda uZulu othwele nzima ngokukhudumala komkhathi okudalwa yintuthu ephuma kumafekitali ezimoteni lokunye okwenjiwayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Emaphandleni namhla sesigabeni semaphisa ake sizwe ukuthi umnumzana Themba Moyo ubhekane lani esigabeni lesi.
Maqondana ngesimo somkhuhlane lo khona iCovid hayi kuthulisile lapha emaphisa kuthulisile abantu nje bazikhohlele kodwa abanye bayagqoka nje ama-mask kuyasanitizewa ma ungena emashopu nje nyabona abantu bayasanitize lapha. So I am born nje okunye kungabe ke kumbukuzwa ukuthi ngibe laphana kule ukhona inoba nje uCovid minjani hayi kahle sikuthulisile sibili.
Siyakuzwa kakhulu baba Moyo okunye ke obhekane lapho khonapho
imali iyo ehluphayo lemsebenzi akhulu imsebenzi lapha vele kayikho sibili indawo leyi idorobho nje idliwa lidorobho elilincane elisakhulayo so akula industry such industry khona kusezimayini lapho abantu abangani bayaphephela khona besenza okokuchekeja kodwa la imali yangikhona nti iyahlupha nje. So okuhlupha kakhulu ukuthi lekuthengeni mina njengomuntu osebenzayo osikhonzela lona ibhondi leli so ibhondi leli lisisebenzele kuhle ngoba into eziningi lapha zithengiswa nge-forex izitolo eziningi vele zithengisa nge-forex so kuyikuthi thina abanye kuyasokunzima ukuthi enye into nxa uyifuna especially kwizitolo okungaluncane lokhu labantu nje babe bezithengisela nje phandle nxa uyifuna somele uqale uye kulaba abatshintsha utshintshe imali yakho unaleyo encinyane yabe ingatsho lutho ngibona ngani okwendlala sibili hayi kukho ikhona sibili njebathi sibrot sekuyi-range sizinto ezulu lakhona lingana likani kuhle kuhle nje kutshengisa ukuthi alikani kwezindawo lapha lokhu lingakazelini.
Kwezimaphandleni namhla besisesigabeni semaphisa esabelweni seMathebeleland South sizaxoxa labanye njalo abantu ngeviki ezayo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abaningi kwele Sudan abatshengisela emagqaqweni sebevalwe indawo eziningi bekhonona ngokuhluthulwa kombuso ngebutho. Bathi kumele kubiselwe embusweni uhulumende wangena usanda kukhutshwa esikhundleni wayengumongameli u-Omar al-Bashir ngomnyaka ka-2019. Abantu abahlome baphelela baphosile babulala intatheli zindaba i-Iran Broadcasting Corporation namhla kule Afghanistan. Uhulumende we-Taliban futhi usehlolisisa udaba lolu. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika ukhangelwe ukuba uzakwenza umhlangano lo mongameli Tayyip Erdogan wawalethekhi ngesikhathi kusenziwa umhlangano we-G40 Summit eRome. Ababili laba bazakhuluma ngokungazwisisani ngokwenzakala kwele Afghanistan, Syria, Libya lamanye amazwe. Okwamanje sokuyisikhathi samasiko. Uhlelo lwamasiko namhla sixoxa ngomama otshatileyo othi uhlutshwa ngutikoloji. Uthumele lokhu enkundleni yokuxhumana eWhatsApp.
Zihlobo zami undofa lowo ngiqala ukumbona nge-lockdown. Into le ekuqaleni kwami ukuyibona ibe ilithunzi elimnyama ekuqaleni ingakazibonakalisi ukuthi iyinto mhlobo bani. Into le ngagcina sengiyibona ukuthi iyinto enjani. Undofa lo zihlobo zami uyabuya ebusuku every day. Ebuya ebusuku every day. Mafika endlini umzimba wami uyalumelela ungihlungitshela ukuthi undofa lo nangu sefikile. Sengishadwe ngundofa endlini zihlobo zami. Kusenzakala njalo ngiphethe ingane encane ena 5 months. Mayifika lundofa lengane leyikhala njalo. Zihlobo zami sengikhathazekile emoyeni. Angilali ebusuku. Undofa ulala lami every day. Sengingumfazi kandofa. Angisakwazi ukufocus even kurelationship yami.
Uze sihlaziye udaba lolu siphoqe lenyanga uMancube.
Umuntu okhathana phela lo. Ukuthi ungamncedisa njani ngoba yena uyofuna ukusetshenzwa ongenelwa yinyamazana leyo. So ekhona ngale loba ungazi uyenzeni. Ngoba khona lapho okhulumela khona inyanga zinengi. Zinengi ezinye esizithumezeleyo ezikhona ngale eSouth Africa ukuthi akancedise lo. Njobani abanye bathi kasuku mahambe ngoba undofa nxa uhamba vele yabe sezwile kudala ukuthi wena usuhamba. Yabe sezwile ukuthi wena usubaleka. And then kasofuna umuntu oseduzane ongakwanisa ukutshaya isichelo esinzima esikandofa amnikele amafutha okuthi agcobe. Into leyani ingambambeleli. Amnikele amafutha ayezinyamazana zonke omfiso bani bani sihlanganise le mithi. Wenza ukuthi undofa njani angambambeleli. Manje njengobani kunjalo, kunzima emuntwini okhatshana, kubani umuntu ekhuluma eseduze, kuyabe kulula. So inyanga ngale zikhona, sibatshelile abanye ngalo ukuthi bangancedisa.
UMancube uphinde wathi,
nxa ngafa even abazali bakhe babekwazi ukuthi ubulaliswa nguye. Lezihlobo ezikhatshana eziseduze zabe zikwazi ukuthi ubaba lo wenze into embi. Indi kakhulu yena wayengafakanga komunye umuntu ezefake kuye umzondeni wayemkomisela khona ukuthi amnike inyamazana. Ha, kunzima lokhu mntanami, kunzima kakhulu. Kunzima, kuyethusa, abantu bayathuthumala ngayo linto. Kunzima kakhulu ba, kunzima sibili, hayi kubuhlungu futhi. Umntwana sezezivika emphakathini, yena kezwa yini lama audio akhulunywa yena, wayena engawezwa ukuthi abe lesihlelo athatha into yakhe ehambe eyilahlela kathanale.
UMancube yinyanga enkulu ehlala eZimbabwe. Ngilethemba lokuthi sizahlangana kuhlelo lolu singabaphilileyo ngeviki ezayo. Singasizwe ezokholo lwesiKristu silontukameni komo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Sibingelela nebantwana benkosi kumagumbi wonke amanomhlaba lapho engali khona lilalele ngalesi sikhathi ilizwi lokuphakamisa imphefumulo yethu. Namhlanje sizakhumbuzana ngelizwe elisithola encwadini ezenzo njalo isahluko sesifica ngembili. Sibaleke indima ku-18 sisiya phelela ku-19. Kufundeka kanje. Kepha uSimoni ebonile ukuthi ngokubekwa kwezandla zabapostoli uyaphiwa umoya waletha imali kubo. 19. Wathi ngipheni nami lawo mandla ukuze yilowo nalowo engibeka izandla phezu kwakhe amukele umoya ongcwele. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, lapha sizwa ngomsebenzi wabapostoli beqalisa leli vangeli ababelitshumayela. Ngaphezulu ungayilandela indaba lethi baningi ababebuya ukuzokhonza labapostoli abapostoli ke ababeke izandla xa sebebekwe izandla kuningi okwakusenzakala babesila abagulayo babesamukela umoya oyingcwele wokubaqinisa lokubanika ithemba lokubanika isibindi ngoba yiwo umsebenzi kamoya oyingcwele lowo kodwa uSimoni lapha esizwa khona esibale khona uthi yena ngumbono wakhe umoya oyingcwele kaNkulunkulu uyathengeka ngemali sizwile esithi kubapostoli ake linginike lami lawo mandla ukwenzela ukuthi lami ngenelise uwasebenzisa lawo mandla kodwa ke yena wayengafuni ukuwasebenzisa ngobana engakamoya kodwa wayethembe imali yakhe ayelayo uSimoni kalanhloni kayangeke uvula umlomo athi ngiphenini lami lawo mandla nansi imali ngilayo empilweni baningi abantu abacabanga ukuthi imali kumbe ingcebo abalayo bangeza abakufunayo ngayo baze bagabhele lamandla kaNkulunkulu ayikho into enjalo uNkulunkulu kathengwa abantu sebejwayele ukuthenga ezinye izinto lapha emhlabeni siyakwazi ukuthi ulalo ukuthiwa umuntu uyadiza abhadale imali lalapho ongamelanga ukuthi alubabhadala imali khona ngoba nalokho akumele akwenzelwe yikho okuyabe vele kumele akwenzelwe engabhadalanga imali lapha sibona inkohlakalo kaSimoni njengoba uSimoni ele mali ucabanga ukuthi usengaba yini baningi abantu abagwaba ngalokho abalakho bazitshaye izifuba baze bacabanga ukuthi bangadiza bathole umoya oyingcwele lokho kabakhohlwe baphinde ungayibala usiya phambili iyakutshela kuhle ke lindaba njengoba sizake siqhubeke ngayo uNkulunkulu kathengwa ngemali yakho kathengwa ngokuba nguwe kwakho kukhona umele ukwenze ukwenzela ukuthi izinto ziwuhambele kahle ungaze waba yilokho esukuzwa ngoSimoni indoda egcwele inkohlakalo ecabanga ukuthi uNkulunkulu uyathengwa ngemali imali yakho zihlalele layo uNkulunkulu asenzele kuhleke asiyenze sinazelele ukubana umoya oyingcwele kawuthengwa asikhuleke uNkulunkulu vula ingqondo zethu samukele amaqiniso elizwi lakho ubana imali yethu ingazake ithenge usindiso lethu ngoJesu siyakhuleka amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo ungajini lakusasa So we see Kati Sotelo Lobacha.
Lingali chona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lethu namhlanje igama nguMike Gove namhla sixoxa lo Cynthia Chigwenya okumsebenzi wokuthuthukisa abasakhulayo elizweni sixoxa ngohlelo lweAsake Festival oluqoqwe umthakazo weCenter for Innovation Technology abanye bathi site
siya kwamukela kuhlelo njani sisona
siyaphila njani
ngiyaphila awusitshela okuningi ngale conference
nasithi siyabonga ngokusinxusa i-program e-Asake Film Festival program e-ranwa yi-organization abathi Center for Innovation and Technology for ESITE and ESITE has been doing a lot of work on post-conflict reconstruction and development and peacebuild in Bobulawayo
i-Asake Festival singathi ijonge utshengisa uzulu okwenzakala kwele Zimbabwe ngesikhathi se-Gugurawundi nokunye okufanayo ubona ngani okwenziwa yinhlanganiso ye
ngibona kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bebe ne-platform for indawo la abakwazi ukukhuluma khona nalezinto ezibahlukumeza qakathekile kakhulu because sithola ithuba lokuthi sikwazi ukubona ukuthi la singahluka khona yikuphi without having to detect from phezulu or from people abanga-experiencanga into zodlame. Kuqakathekile ukuba nama-conversations afana nalawo ma sizoyakha isizwe esibambeneyo, isizwe esithuthumayo kuzo zonke izinto. Kuqakathekile ukuthi abantu baseZimbabwe babe bibambene regardless of their ethnic or cultural background.
Nxa sikhangela indaba zokubambana okuthuthukisa ilizwe, ubona ngani uZulu yena kumele adlale indima enjani ukuthuthukisa eleZimbabwe nxa sikhangela indaba zokubambana? It's nothing as easy as peace building.
Asikhangela indaba ze peace building or ukubambana, ilizwe liyakhwa ngabantu abahlala kulizwe. So akuso responsibility usomapolitiki kuphela kumbe iresponsibility yohulumende kuphela. Kwamele wonke umuntu waseZimbabwe or wonke umuntu olesifiso sokubona ilizwe lakithi liphumelela abe ekwazi mayelana ngama-social dynamics afana nalawo esikhulume ngawo ukuthi there were incidents of violence. So wonke umuntu kumele abe aware, abe conscious and also to contribute to the conversation about the national peace building and reconciliation. Kuqakatheke kakhulu especially for abantu nje abafana nami lawo ukuthi bakwazi ukukhuluma ngalezi zinto ngoba emphakathini sihlala labantu abangama victims or ama survivors walawo ma incidents away kuGrawundi kumbe I incident away political violence or ama incidents awuntambathini which was less than 20 years ago. So emphakathini kukhona laba bantu sibahlala aba affecteke ngalezi zinto. So kumele sibekwazi ukuthi how do we each of us play a role in building a better Zimbabwe people.
I guess look at us thanda ukubonga uCynthia Jigwenya ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Siluqiba lapha uhlelo zulukandaba sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwethu lwe-Life Talk at the Connection. Lapho siqhubekela phambili sikhangela ukuhlangana nabatsha elizweni. Olebalisayo ngenjabulo igama nguMaikove. Ngithokoza umuhle Zimbabwe muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Maikove. Kwezomculo sineqembu le-Light Machine Gun Choir. Asizo omunye wabo ixuka lo Ezra Jesus Banda.
Sizwe saba lenhlanhla enkulu sabathola kuleni sibafuna Light Machine Gun Choir eyazalwa ukuthi LMG choir eyaziwayo ukuthi yehlabela ubaba umdala uDr. Mqabungo Nyongolonkomo. Ubaba welizwe nguye ke wasithola leli lizwe laseZimbabwe. Namhlanje laba babili ama-members asekhona egroupu leyabantu ekhuluma kuthiwa bonke bafa abantu baphile linjani? Wena ungubani?
Mina nginguTandisi Moyo, founder member yeLizikhaya. Sayifounder nawangelobaba uLG Gimnani eZambia. Sesihlangene noLG Moyo, Community Charity Moyo owayehlanganisayo na-athlete abafana abaseJSBT.
Sitshele ngaleli qembu lapha ke mama usitshele ukuthi labunjwa kutheni kwahamba njani.
Iqembu leli labunjwa kuseZambia lalisenzela kuninga imorali ababebekululeko ababeyihlalisisela phandle befilwa belwela inkululeko yelizwe lethu eleZimbabwe. Yikho basusela khona ukubana kube nefuthayo ukubana lihlale engaveda amakhomrade phandle ukubana azikale ngokomba ngokuqinileleyo esihlobo sibuze njalo sihlale kalilandelayo. Ngathi LMG was a part of like in the quarter ama historical events awe ngoba ngizokuchitha emoyeni ngithu yakho sabana.
siyabonga kakhulu eza Jesus Banda. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 ababili izolo eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uzafika namhla eBrithani emhlanganweni owe-United Nations Climate Change Conference. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo.